Yebo, siyakubona izinto ziyakhwela siya phezulu ezidliwayo. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba kubanga indlala, kubanga ubuhlungu ebantwini. Izikolo zivuliwe kunje, abantwana bahamba bengadlanga, abantu bathola bengadlanga ngenxa yokuthi ukudla akusathengeki. Ukudla intengo yakho oyithola ikuleli zinga kuliviki elilandelayo isisukile sekwenye indawo kunyanga elandelayo. Akumanga nje ndawonye ukudla, intengo yakho iyakhwela njalo nje. Ngakho-ke iripoti le World Bank iliqiniso kakhulu kakhulu, ukudla kuyadulela ezweni, kuyakhwela njalo nje kuso sonke isikhathi.
Kungaba kuyini okubangela ukuthi intengo le iqhubekele phambili iqansa, njalo imali entsha eyamaziki ingaphathisa na kulolu duku?
Lanqazi iziningi izinto ezibanga ukuthi intengo yokudla ikhwele endaweni ezihlukahlukeneyo emhlabeni, okubalelwa khona ukuthi uthole ukuthi ukudla lapho kusuka khona kakusasuki ngendlela efaneleyo ngesizathu sempi kumbe inye i-natural disaster. EZimbabwe into eyiyo banga kakhulu ukuthi ukudla kukhwele, intengo yokudla ikhwele, yokuthi imali yeZimbabwe kayithengi ngendlela efaneleyo. Kanti ukudla kuyasilela ngokuba ezomnotho zingasebenzi ngendlela efaneleyo, asivuni ngendlela efaneleyo, i-industry yethu ayisebenzi ngendlela efaneleyo, kubangela ukusilela kokudla bese sikuthenga ngaphandle kwelizwe, ukudla lokhena kube sekukhwela kanjalo. Kanti-ke njalo sibona njalo nje amafitha ezimoto ekhwela, sibona i-electricity ekhwela, lakho khona lokho kuyancedisa ukuthi intengo yokudla ikhwele isiya phezulu. Ukuthi izigi nceda kumba sozincedo kusesemasinyane, abaningi vela bakayithinta bakayibambi, kodwa yona yodwa isoze incede nxa ingancediswanga ngezinye izinto. Kodwa nxa ingaba lamandla, igcina amandla, iwalondoloze, ingancedisa ukuvimbela ukuthi ukudla kukhwele ngendlela esibona kusenzeka ngayo. Into eqakathekileyo yikuthi ukudla kungasilele elizweni. Ukuze kungasilele ukudla elizweni, ezomnotho kumele zisebenze ngendlela efaneleyo. Kumele i-agriculture, amasimu ethu avune ngendlela efaneleyo, sibe lokudla okulutshwana esikuthola ngaphandle kwamazwe. Kwakhathesi kuyasilela ukudla, kufanelanga kusilele. Okwesibili, kumele imali yethu ibe lamandla, iqine ngendlela efaneleyo. Okwesithathu, kumele sibone ukuthi lokho okunye okudingakala ukuze sibe lokudla, okunjengo-electricity, amafutha ezimota, kakhweli ngendlela ebanga ukuthi ukudla lakho kugcine kukhwela. Zonke zona lezo zinto zizadingeka ukuthi zibe khona. Industry yethu kayivuke iphile, izancedisa. Imali yethu iqine, kuzancedisa. Kanti-ke lezi zinto ezifuqa intengo isiya phezulu zingabi ngendlela ezingakhona.